Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesizukani nalo kangaka kuyatshengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abokubandla leZANU-PF landela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane sesiphela ngegazi labantu esiyiZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi zizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Sanathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare esabeleni seManicaland. Ward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. EMatopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo obemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamathumi amabili lanhlanu 25. Bacelise kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazangoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF.
Kuyinto etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona kukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesizukani nalo kangaka kuyatshengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambi.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona eMatobo kanye le-Insiza yikho iZANU-PF inqobile. Batsho njalo phela Gawule.
Hayi, ngabantu labo abathi kithi ngabona benqobile lapho banqobe khona bethi hayi sinqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebesinebhethi amadezi lana bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhetho nxabe nqotshiwe bavume ukuthi banqotshiwe bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye kibs ukuqatshwa ngomunye emumeni onjengaloyo njalo bamele bekhule kwipolitics kibs ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto nxa bengena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana lakho khonoko abayahlangana kwindifomofu ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni abavume nje bengalihlabela indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje e-Afrika ukuthi wonke umuntu nxa edliwe ke kanti asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana uStalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivote ke kukhetho oluzileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqala ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphumayo under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela imguquko despite ukuthi izanu yasebenzisa kulandelayo number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu eyisiza yasematopo. Number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli izanu p f. Number three ukusetshenziswa ukuabuza-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyethuthela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke iqukisiye kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kulezinto okufane
zilungisiye khonaphoye ungakafiki khonapho-ke akutho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe ey'ndaweni eziningi lezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho oluyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bedrave out bephume. Kodwa-ke unanzelele ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart. Number two kule nkinga yokubana izanu-p f abantu uyabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-credibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Seziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu uyakusekela okwethulwe ngoSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyizanu p f. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esaluthuna ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu kunje kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona nzani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela le nto ezinjani?
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu sixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlalelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, umnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlilo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lako leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lonkosikazi Patricia Jabalala okuhlanganiswa izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lo kubi kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abana bantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba naye usithi ikhansile uthi naye ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kuseka amayusa ngayena leyo RTGS yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso okupheleleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithobe nzima asilayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzagcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sosizabangabayanga ngamandla uthithi abaninga soze sibe sisasebenzisanga ivesa sosizazibathela umpilo phandle abafriji ama-t v konke lokhu sishiyane lapho
kodwa nxasikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemerika khonapho ukuze ithi babhadele khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungaze ube layi akatgs yakhona yona le uthi zame ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke sibithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane indaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshontshe lapha uthe kunje kwathi kwathi vele asiwathole amagetsi siyahlupheka lanxa siwathengile sesiwathenga esizithengela ngamagetsi sigcina uphosa uqeda iviki lingalazi so nje ikusikhathaza lokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi la aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki umele uzibone ukuthi lama-30 usakhonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina bengasebenzisa kuseyelaphana bengibone ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengaga-30 usangifake ngoba labantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Tshabalala ukunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxe laye ekoBulawayo. Uhulumende ubika ukuba uyashama Fidi Mnangagwa, umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho. Ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje. Uyasha ngumntakaSeni Mnangagwa. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele izwe lakwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele China uXi Jinping kukhethwe namhla ukuba akhokhele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside. Besebambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi. Kuvame ukuba umkhokheli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi. Amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Ele-Ukraine lithi ibutho lakwele Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi. Okwamanje lithi abantu abafika izigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokeli omutsha kweleBritane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss ngeviki ephelileyo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke eJojolo lapho sikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane. Baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba?
Hayi ngiyaphila baba Dube.
Akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokho besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo?
Kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusahambelani lapo
pho manje abantwana balawa ngobani khonapho
sokunemthetho ama-rights abo wona la akhona sokulezinhlanganiso ezinye ezibuya le mthetho eminye engahambelani lamasiko ethu ngendlela ababantwana ababekhuliswa ngayo kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngathi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phosa lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bebengaguquka ebuntwini, ikakhulu ebuntwini. Amasiko yinkalakatha, iculture. Kumele ukuthi bebambelele kukhona kuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu, ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo kukhona ngale-ke eKwaray Village lapho ahlala khona kodwa kwamanje usejojolo. Sibonga kakhulu Moyo ungadini lokusazana.
Siyabonga.
Abadala
abathakwathini ayawutshela bathisana.
Sikesizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigxile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Yithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi bahle. Sizabheka silamaBhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran iBhayibheli lamaMuslim. Sile Torah iBhayibheli lamaJuda. Sile iBhayibheli elingcwele. Sibe le King James ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapha ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana leBhayibheli elingcwele kulalapha ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kulalapha esihamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofetsi babo. Babhala ngemilandu yabo, langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kuba prophets babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So thina kithi Bible is a book of wisdom. Kukhona okuhle singakuthola kuthura Bible amaJuda. Kukhona singakuthola ku Holy Bible, Bible lengcwele. Kukhona singakuthola ku Quran iBible lamaMuslim. Okuhle okungasakha okusigayida okusenza sibe ngabantu abangcono. Kukhona singakuthola thina yikho sithi is a book of wisdom. Nkulunkulu kazange abhale iBible. But amantu yiba ababhali ama-scholars yiba ababhali imilandu ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile uzivezile kodwa imilandu wethu awubhalwanga. Uzisambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya uzambula ngokomoya kodwa thina imilandu wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama uyasakha nathi siyakodwa usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya ngoba ungumoya akazange acine ukuzambula. But konke lokhu wonke lamabhayibhili kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsa indle lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom. Asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho bhayibhili elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye iinhlaka zaba le wisdom zakwazi ukubhala ngemilandu yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo. Bakwazi ukubhala ngabo le ndawo zabo labaprofetsi babo. Lakithi uNkulunkulu ezambula le, lakithi ngaphi Africa ube ezambula umhlaba wonke. Kazange azambule endaweni eyi-1. Wayezambula umhlaba thina sibhalanga ngathi. Niyangizwa abantu bakhe. Yebo, kwabhalwa nge-Egypt ngoba e-Egypt kwakulabantu babo. yikho babhala ngayo Egypt. Kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke. Kazanga zambule kusizwe thizeni. Uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya. Usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu. Bantu bakithi abahle. Sibonge sihlo iYezulu. Sihlo ehlambulukile emfihlo engcwele. uNkulunkulu wokhokho bethu. Wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya. Uyimfihlo fihlakele mdali. Asikwazi ngomqondo indawo yomhlaba into zomhlaba. Asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa. Kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba ungumoya. Siyakhuleka mdali ihlo yokukhanya. Sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomnumzana Busani Spanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinela kusasa. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikho ngale kule South Africa. Balohlelo abaliqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba, siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga Thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthwala lo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni. Abantu bayachaywa bayenziwani kwenziwani phezu kwabanye abantu. Akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uze uhlungu la umuntu olegazi. So-ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu ngabe ungahlupha abantu ibanibani mali ungahlupha abantu. Iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu wenandebeleni.
Ye, uhlelo lolu singathi lizalwethula njani? Lalo lisenza njani khonapho?
Kusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimbanga. Ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho lizabuya. Sesifisa ukuthi kube lukhetho oluthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvukela bani. Hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye, ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana la kodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu. Asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo vethi umkhuze. Yebo wayelweli impi enkulu-ke kodwa-ke umkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethele akufunayo empilweni yakhe. Ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe, avotele ibandla elifunwa nguwe. Manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzisa ubuhlungu ngapha emfuleni yeMatheleland eSouth.
Ye, phosa lokugcina ba.
Elokugcina ngelegcinele ukuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha. Umcele, umkhuze futhi, hayi baba into oyenzayo abayikho right, yekela ukuhlupha abantu. Labo bale-choice abazikhethele abantu impilo abayifunayo. Bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye, lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha. Sibonge kakhulu-ke Themba ungathinela kusasa baba.
Ngiyabonga Mhlakazi.
Kwezemidlalo uJoseph Njanji usejulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhangele le mpumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kweZimbabwe. Iqembu layo lendazi linqobele uLayo Chiefs nge-1 kanya. Iqembu leManyikata Mons linqobele Harare City nge-2 kanya. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge-4 kanya. Kuthi eleCapes United libe ngujike lobhanqa 2-2 leFC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshaye leBrentford nge-4 kanya. EleLeeds linqotshwe nge-2-3 ngeleFulham. Iqembu leSouthampton libe ngujike lobhanqa 1-1 leleArsenal. Kuthi eleWolves libhaxabulwe nge-4 kanya ngeleLeicester.
Usenjalo wayengunozinti weqembu leIslanders Football Club u-Ed Mosbanda uthi unezinti weqembu leWange uNedrick Madeya ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ujabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usethulela lolu daba njalo.
Edmos Banda udume ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders lapha besaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu njalo ube ngunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu leCape United osedlala kwele South Africa kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela ewange.
Ewange ngahamba ewange 2008 ngase ngabhusa kona inkosi okule bhusi lami. So I'm here because
Usibanda uhambe wange ngunozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale uqeqetsha uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Khathesi abafana khathesi bagijimisa imali abagijimisa ukunja ukudlala sibehambe emazweni bona bafuna imali bathola imali sokuphendiyobabafuna.
Usibanda uthi sebesilela unozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu lewange uNedrick Madeya unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani ngazi yini uNedrick. Uma ngayisegedini hayi uyafila sibindle someone because into azenzayo uyanika i-confidence to other players ukuthi indawo ukeeper uyesenza so why can't me do that and sepulasi kunjani ukuyenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonawo angabonawanga athi bangafika kwi-standard esasibiswethe like umzondiwa tilambadari umzazi
Umamkhwebu ube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu lewange lo nyaka njalo uveze ithemba elokuba lizahlala kwisigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi khathesi sokuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi khathesi ngasebenzisa abafana abancane team iyaphambili abafana abancane batefutha abadala because you can play 15 minutes, 20 minutes, so much. So go play this. Because that's good enough for now. But for now, I will put this train to see the other one. Even who premiered your match.
Usibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwaBongani Mafu eseqhathwe kuqembu leNkezi Platinum Stars. Uncedise uTry Ncube ekugcineni kwesizini yona ephele iqembu lewange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yeWafa Wafa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naso ke inombolo siyayiphinda njalo +1 202 465 0318. Ngingakhohlwa njalo le-email yethu studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.